Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 25 kuzibandlela 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
we proceeded with a trial against Dr. Kala in the matter in which he is alleged to have incited public violence in relation to the 31 July 2020 demonstrations. The officer commanding
amaqwetha omeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala athi icala lakhe aletheswayo lokutshotshozela uDlakela alicace ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokuzicabangela.
Uhlelo lolo lokuthi Feed Africa lungolunye lenhlelo ezinhlanu eziqoqwe yi-African Development Bank. Abalimi laba abancane izwekazi lonke nje le-Africa jikelele babhekane lezimbambeko ezithize.
Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umhlangano ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa we-Feed Africa Summit ukuthi eleZimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima. AbeZimbabwe bamukela ngembono etshiyeneyo imbiko yokuzasebenzela kwenkampani yebulenjini elizweni ekasomabhizimusi u-Elon Musk e-SpaceX kuhlelo lwayo ole-Starlink satellite. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amagqwetha omeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala athi icala alitheswayo lokutshotshozela uDlakela alikhanyi ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokucabangela nje engelayo imicijo egcweleyo engasuthisa umthethandaba wokuthi ngempela ulecala. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emthethandaba kamantshi lapho umqondisi ogatsha lwamapholisa olwelo and order eHarare umnumzana Edmore Nganga ube eze ukuzofakaza ngodaba lolu. Usikhala wethesa icala lokuthethozela uDlakela ngemva kokutshengisela ukwenzakala ngoNtulikazi 2020 abathuthisi besithi wayefuna kube lokunye ukutshengisela. Abathuthisi banikeze idale umfanekiso wevidiyo lapho uSikhala akhanya khona esendaweni engathi liganga ekhuthaza ukuba abantu batshengisele. URunganga ebuzisiswa ngamagqwetha ngodaba lolu uthe ulobufakazi bokuba uSikhala wayetshotshozela uDlakela ngoba uyamazi njengomuntu othanda uDlakela. Idale liphinde laphiwa i-audio eyenziwa phakathi kwentatheli zindaba uSimba Shikanza oyezimayi loSikhala lapho ayekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba atshengisele. Ebuzisiswa ngamagqwetha kaSikhala ukuba icala leli lenzakala ngaphi, uRunganga wehlulekile ukutsho amagqwetha esithi lokhu kutshengisa ukuba kenelisi ukwenza umsebenzi wakhe. Ekhuluma nentatheli zindaba omunye walabo abamela uSikhala kudaba lolu umnumzana Jeremiah Bhamu uthi akula bufakazi kulokhu okushiwo ngamapholisa.
We proceeded with a trial against Dr. Kala in the matter in which he is alleged to have incited public violence in relation to the 31 July 2020 demonstrations. The officer commanding
siqhubekile ngodaba lukaSikhala lapho etheswa khona ukutshotshozela uDlakela ngo-2020. U-officer commanding law and order owe-CID uphe ubufakazi.
And the matter was rolled over to tomorrow for trial continuation.
UBhamu uqhubeke esithi kusobala ukuba abathuthusi sebephonga ukuphandaphanda lapha lalaphaya befuna udaba lolu luqhubekele phambili kungela bufakazi obucacileyo becala elenziwa nguSikhala.
We lamented before the court the fact that the state is showing disdain or disrespect.
Siyakhala ukuba abathuthisi abalandaba lo daba lolu sesithe udaba lolu luzaqhubeka emini sebesithi baphatheke ngokunye. Abathuthisi sebesithi balokunye abafuna ukwenza emini
at 2:30 so they can't sit at 2:50.
Umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Mafa uthi uSikhala uyahlukunyezwa.
Yes. kweza ilanga elizithutha lokho abakwenza usikhala kusasa kuza kwenziwa kubo usikhala uzaba free iZimbabwe izaba free wonke umuntu uzaba free kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngitho sebefile ngoba leBhayibheli lithi lokho okuhlanyelayo yikho zakuvuna sibuhlungu sifuna usikhala ebe lemuli yakhe njengomunye umuntu
udaba lukasikhala luzaphendulwa ngomvulo kuvikezayo ngemva kokuba umtshutshisi unkosikazi Dendai Shonai etshele umantshi unkosikazi Vongai Mtshutshuthi Guriro ukuba yenelise ukuqhubeka ngodaba lolu kusasa langolwesihlanu ngimele iTudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umhlangano wecubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Afrika we-Feed Africa Summit lamhla ukuthi eleZimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima njalo selizihiqizela owalo umquba. Uthe ilizwe leZimbabwe seliqakathekisa inhlelo zokuthi lithole amanzi eneleyo ngokwakha amadamu kuzigaba zonke ezizitshiya ngalombili ezokulima zelizwe kanye lokuthelezela ukwenzela ukuthola ukudla okweneleyo. Phambilini kwamazwi akhe, umongameli Macky Sall weSenegal uvule ngokusemthethweni lomhlangano njalo wathi inhlelo zokwaba umhlaba ziqakathekile ukufeza injongo yokuthi kube lokudla okweneleyo kuzwekazi le-Afrika. Uthe kubalulekile ukuthuthukisa abalimi abasacathulayo kunhlelo zemali ukwenzela ukufeza le njongo. Ukulumhlangano bekulabakhokheli bamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika njalo umongameli Mnangagwa ubekhathe ngabaphathi intambo bogatsha lukahulumente olubona ngobudlelwano lamanye amazwe kanye lolwenhlelo zemali omnumzana Frederick Shaba lomnumzana Mthuli Ncube ngokulandelana kwabo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Mandla Nkomo ukuze sicubungule lolu daba.
Nxa sithi siyakhangela inkomba eyiyona eqoqwa ngabantu be-FuseNet itshengisa ukuthi kulumnyaka esikuwo indawo eziningi zaseZimbabwe ezingafika phose isilinganiso singamachumi ayisishiyangalombili ekhulwini o 80% zikulesi sigaba okuthiwa yi-crisis mayelana ngendaba yokutholakala kokudla kumbe singathi i-food security. Ngabe sithi indawo ile crisis bathi ukuthi kukhanya ngani kule ndawo ezisilela ukuthola ukudla and lokho kungabangela ukungakhuli kahle kwabantu kumbe lanxa abantu benelisa ukuthi bethole ukudla kodwa ukudla lokho bakuthola nzima ngoba sokumele bedayise kumbe bethengise ezinye izinto ezingabasiza kusasa ukuthi bethole ukudla. So ngamanye amagama bathi iZimbabwe khathesi ikakhulu kulumnyaka isengozini ukuthi kungaba khona uhlupho nxa kuyikuthi isizini esikiyo kathesi ingalethi isivuno esihle. Ngokubona kwami silenhlelo ezintathu engathi yizo zona ezincedisa abantu ngendaba yokudla. Okokuqala kulenhlelo zama NGOs ezivame kakhulu ukuncedisa abantu ngokubanika ukudla khona ngokwakho. Lezo nhlelo ngithemba ziyaqhubeka ikakhulu endaweni lapho kuthiwa kulama vulnerable communities. Kodwa inhlelo engibona ngani ziyasizilizwe zimbili. Uhlelo lukahulumene lokuncedisa abantu ngenhlanyelo lemvundiso lakho okunye ukuthi nxa izulu lifika abantu benelise ukulima. Ngibona ngani ziyanceda kakhulu. EZimbabwe kathesi silohlelo okuthiwa yifumvudza kumbe intwasa olukahulumende olukhangelane lokuthi luncedise phose ilizwe lonke. Okwesibili umbona ngani kuyasiza ukuthi labo abalimi abenelisayo ukuthi bazithengele inhlanyelo, bazithengele imvundiso, benelise ukulima, whether balima bethu bangama-commercial kumbe ngama-semi-commercial, umumo welizwe kufanele ubancedise ukuthi benelise ukwenza zonke lezi zinto bengelanhlupho besazi futhi ukuthi bengaze bethola isivuno bezenelise ukuthola imali ngaso lesi sivuno ukuthi senelise ukukhava kumbe ukumelana lendleko zonke ababe bebelazo ngesikhathi belima. So ngokubona kwami ngibona ngani indaba le yokuthi Feed Africa iqakathekile kakhulu lakithi eZimbabwe ngoba siyazi ukuthi for the last 20 years indaba yokudla lokusweleka kokudla yinto esesijwayele engani yasehlula ukuqeda. Kodwa iqinisweni kulumnyaka ophelileyo kundaba yengqoloyi hayi kuzamekile sibili seneliso ukuthi for the first time in many years silime sithole isivuno sengqoloyi esizenelisa ilizwe kusale lokunye phezulu lokho abathi ngesikhiwa yiseplus.
Lo ngumnumzana Amandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima isixoxelayo eseNairobi eKenya. AbeZimbabwe bathi bamukela ngembono etshiyene imbiko yokuzasebenzela kwenkampani yebulenjini elizweni kasomabhizimusi odumileyo emhlabeni jikelele u-Elon Musk eSpacex ukuhlelo lwayo ole-Starlink satellite. Lokhu bathi kuzathuthukisa umsebenzi wokutholakala kobulembu lula oqhutshwa ngamankampani anjenge-Econet, Liquid, NetOne lamanye ngoba bona beza lebhizimusi elithembisa okungcono. Intatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokupheleleyo.
Ephendula imibuzo kwelinye lamankampani akhe ayithenge ngomnyaka odluleyo eye-Twitter ukuba inkampani yakhe ye-Starlink izazosungula amabhizimusi e-Africa, umnumzana Elon Musk owazalelwa e-South Africa kodwa osehlala eMelika waphendula ethi uzimisele ukusebenza emhlabeni jikelele emazweni wonke azavumela ukuthi aze khona. EZimbabwe akukacaci ukuba i-Starlink izaphiwa na isichenxe sokuzosebenza kuleli. Umabhalane omkhulu kugatsha lokuhanjiswa kwemibiko olwe-ICT Postal and Courier Services, uDokotela Bula Chirume uchaze ukuba i-Starlink ayikabi le-license yokusebenza eZimbabwe njalo ayikabalobeli ukucela imvumo yokusebenza elizweni. I-Starlink ngakwelinye icele enkundleni zayo zebulenjini ithi ilakho ukuqala ukusebenza eZimbabwe lakamanye amazwe awezwekazi le-Afrika lonyaka. Ingcitshi kwezebulenjini zithi kuba nzima emazweni anjengeZimbabwe ayake acimele uzulu ubulembu uma kulokunye engafuni kwaziwe ngamanye amazwe womhlaba okuyabe kusenzakala elizweni. I-Starlink ilakho ukusebenza ingqe ngapi komhlaba ngenxa yemitshina yayo elohlonzi loba ingelamitshina elizweni. Kunje i-Starlink iyasebenza kwele Iran ingela mvumo kuhulumende walelizwe lona elingelinye lamazwe athanda ukuvalela abantu ubulembu ukuze ucubu oluyabe lusenzakala elizweni lungakhanyi. Umnumzana Nqaba Machazi original campaigns coordinator emisa Zimbabwe uthi kuzindaba ezinhle ukuza kwe-Starlink eZimbabwe.
Ungakhangela amanye amazwe lapha abazabuya khona ngo-2023 uzabona eMozambique sebehle batsho ukuthi ngo-second quarter ka-2023 basebe khona eMozambique. EZambia nge-second quarter ka-2023 basebe khona eZimbabwe ababhalanga lolu baphonga ukuthi bayabuya ngo-2023.
Okwamanje amankampani ebulenjini akhona abalisa i-Liquid, i-Econet, le-NetOne inengi livele alenelisi ukuwafinyelela kumbe ukuthenga amagagasi okungena ebulenjini. Unkosikazi Duduzile Ncube obona ngezebulenjini eGirls College kobulawayo uthi ukuza kwe-Starlink eZimbabwe kuzenza inengi lifinyelele ebulenjini ikakhulu emakhaya.
Ngiyabona kakhulu ukuthi sivele silama two main companies ezingama service providers yize zile monopoly as such nxa zinga decide ukuthi zikweze akunamuntu oziphikisayo kuba nzima ikakhulu kunetwork ebantwini abahlala emakhaya.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uncome imizamo yeStarlink ethi izakwenza wonke umuntu abe sebulenjini.
Kusho ukuthi ke ikweze internet lathi sesizathi sibe kuzinga eliphezulu njalo sokuza kwencediza khamizi ukuthi ezinye lanqakazi zingayazi yona iTwitter leyo lokunye nje ukusebenzisa ubulembu. Njalo kuza kwenza ukuthi kube lomncintiswano omkhulu ngasikhangela amakhampani azabe iselamabhizimusi alolo hlobo.
Olwela amalungelo oluntu eselupane umnumzana Vumani Ndlovu uthi kuzabasiza kakhulu emakhaya lezikolo ngoba awakho amagagasi abambekayo.
Sikhangele kakhulu eMathebelele North indawo eziningi kazila amagagasi e-internet okuba nzima ukuthi kube lokukhulumisana.
Okwamanje eZimbabwe imuli eziyisilinganiso sokuthathu ekhulwini yizo ezenelisa ukuhlawulela indleko yokungena ebulenjini. Ngesikhathi sisiya emoyeni, umnumzana Gift Machengete wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ubengakaphenduli imibuzo mayelana lokubhalela ukufuna ukusebenza kweStarlink kuleli. Ezwekazi leAfrika amazwe asethe apha inkampani yeStarlink imvumo yokusebenza agoqela iMalawi, iNigeria, leMozambique amazwe angamachumi amane lanhlanu ayasebenzisa ubulembu beinternet beStarlink emhlabeni jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Impumela yophenyo olwenziwe yinhlanganiso yeMo Abraham Foundation iveza ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe asezwekazi leAfrika aqhubeka isephula amalungelo oluntu ngendlela embi kakhulu. Uphenyo lolu lukhangela ukwenzakala emazweni eAfrika kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya kuka-2021. Amanye amazwe akusibaya sinye leZimbabwe lapho okwephulwa kwamalungelo okuqhubeka kusiba kubi agoqela eUganda, Algeria, Togo, Senegal, Rwanda lamanye. Kodwa lolu phenyo luthi isimo sezomnotho siyaqhubeka eZimbabwe kanye lesomvikela lokuhlonitshwa kwemithetho yelizwe nguhulumende. Lolu phenyo luthi njalo uhulumende weZimbabwe useqhuba umsebenzi ngendlela ecacayo, i-transparency and accountability ngesiNgisi, kulandela ukugenqulwa kwamnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngo-2017. Ukundlela kamongameli Emmerson Mnangagwa abusa ngayo, uphenyo lolu luthi eZimbabwe lihlezi kuzinga lamachumi amabili lasishiyagalolunye 29 phakathi kwamazwe wonke aseAfrika angamachumi amahlanu lane 54, njalo ithi umbuso omuhle uyawugugudeka eZimbabwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umdeni kaLemekani Renja wesilisa obeleminyaka engamachumi amabili lantathu yokuzalwa wakwele Zambia ibe lombuthano wesikhumbuzo esigodlweni salelo lizwe iLusaka ngemva kokubhubha kwakhe kuqembu lamasotsha akwale Russia ele Wagner alwisa kwele Ukraine. Osakhulayo le lo ube eyisifundi ekolitshini efundela ukuba ngumanjinela, wasuka wabotshelwa icala lokusebenzisa izidakamizwa wasesiwa empini ukuyalwisa eleUkraine. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwale South Africa bebandla eliphikisayo leDemocratic Alliance Party zifole zitshengisela edolobheni leCape Town lakwamanye amadolobho namhlanje zikhonona ngodubo lokusilela kwamandla amagesi elizweni lelo. Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lo nkosazana Caroline Moyo osebenza kwele South Africa yena oxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Mina ngizalwa eZimbabwe eNkayi kodakamela.
Singathi khonapho ke kwele South Africa uyenzani?
Nase kwale ngimuntu nje ngisemakhitshini. Yikho engiphila ngakho nje ukusebenza emakhitshini.
Singathi kuyasebenzeka yini mamoya?
Sina choice. Noma kungasebenzeki, noma kunzima kungakanani, kodwa asila choice. Kusho ukuthi kumele nje siqinisele khona lokho kubuyayo sikwamukele.
Emakhitshini, abantu banikwa imali enjani? Njalo imali yankona iyakwenelisa yini ukuthi uphuthe inyanga? Njalo uthumeze okunye okuyingcosana ekhaya?
Njoba kunje nje angithi sikhangelane lama renti lokudla kukhuphukile ekhaya, ngala abantwana bafuna amabhuku, bafuna izikolo fees. Kazele imali yangikhona kayeneli sibili, kodwa akunanto esingayenza ngoba ukuhlala nakhona akusizi lutho. Angithi labelungu bayatsho bethi half of bread is better than nothing. So at least khona lokho esikuthola esincedisa bekhaya, or lathi sithola ukuphila khonokho nje ukuthi sikusho ukuthi yi-hand to mouth, akulanto nje vele etheni.
Pho-ke nxa kunjalo liphila njani mamoya?
Sesiphila nje vele sokusekhaya, ufana nje lekhaya othi usumele nje ulime ukuyingadi kwakho laphana eceleni, and then vele sesiphila nje vele sokufanana nje lekhaya. Sokufanana kathi njoba bonke abantu sebagcwala khona lapha, akusela kuthubani njalo futhi awukhethi lo msebenzi. Khona lokho kungumsebenzi olakho, kuyabe kukunika imali yokuthi ukwazi ukubhadala irenti, ukwazi ukulala udlile. Yikho lokho.
Singathi khonapho-ke nxa sikhuluma ngerenti imamoyo, wena ubhadala imali enganani njalo ubona zane yake usindini?
Mina imali engiyibhadalayo ngenyanga yi-R1,500, but still vele iyangisinda, kodwa angizathini ngoba nxa ngingasayibhadalanga ngithi ngizahlala egangeni.
Singathi kulo buzima la
kakhulu, kodwa kungcono nxa kuwukuthi ungumuntu usakwazi khona ukuthi khona irenti uyakwazi ukuyibhadala, and then uthenge impopho, uthenge ishukela ufake endlini, okuningi ngamanga. Sizathini?
Uyathumeza pho ekhaya njengoba ke khanya kuzima kangaka?
Ama basics. Anti manje sesibhekana la ma basics kuphela. Siyabukwazi ukuthi nxa ekhaya ungabathengela isepa this month, bathengela isepa chukela, mafutha okupheka, mafutha okugcoba. Next month uyakwazi ukuthi kukhona oza kujumpa khona lapho. Uthola ukuthi maybe isepa yabuthenge yabaninganyana, ma ubabuza bethi hayi sisaselakho kuyisitokwana kwesepa, uyakwanisa ukuthi kujampe lo mhlawumbe uthenge okunye ababe sesithakaselakho.
Ye, phosela ukugcina mama.
Mina nje kuphela into engiyifisayo ukuthi nje ngaye ekhaya kuyalunga, sikwazi ukuzibuyelela ekhaya umpela ezulu lisina, sikwazi ukuthi sizibuyelele ekhaya siyebona ukuthi mhlawumbe siyalima. Phela kunzima, akula plan esingayenza. Noma ngaye kumbe ekhaya kwangikhona njengoba siyasizwe kuthiwa kulezi mali eziphiwa abantu ukuthi beqala ama-projects. Hayi lati lawo lezo mali siyasiza ifonelwe kuphela kumbe kusizwe ukuthi azitholakala ngaphi njani, sikwazi ukuzithola siziyenzele ama-projects ethu. I think kungaba ngcono.
Lo-ke ngunkosazana Caroline Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kubikwa abaningi abajabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abalakho ukwehluleka ukulungisa amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe kusiyafika umhla ka 13 Nhlangula lonyaka. UKip Stube we Studio 7 ucubungula lolu daba lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena.
Okukhona kathesi ukuthi i-ANC iqedile i-conference yayo kabazange baxoxe kakhulu ngodaba lwama-Zimbabwe exemption permit kodwa bakhulume kakhulu ngomthetho omutsha i-immigration policy abafisa ukuthi ifakwe leyo immigration policy ye-ANC isizahamba-ke endlini yesishayamthetho ukwenzela ukuthi ibe ngumthetho nxa ingaphumelela ibe ngumthetho kuzaba nzima ukuthi abantu abasebenza imisebenzi le ephansi banelise ukuthi bathole incwadi zalapha kanti-ke futhi labantu abachade kumbe abachadwe izizalwane ze-South Africa kuzaba nzima ngoba abakuphakamisayo yokuthi indaba yomchado le ndaba yamaphepha akumelanga hlangane ngoba siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi umuntu bese ngachada lesizalwane se-South Africa abe secela incwadi emvumela ukuhlala eyomchado esingathi ngolwasemzini njengoba sasho vele esiqaliseni ukuthi kabanelisi ukuthi bangene kwamanye amaviza yikho-ke bayehlule ku-aplaya yebo yabanye ba-aplayela ama-waiva kodwa umuntu yabe aplaya kodwa esathi kasozaphumelele usephonga ukuthi afake isikhalazo sakhe into abantu asebeyithembile ithemba uphele selikhona ukuthi mhlawumbe inkantolo enkulu phakathi kuka-April njengoba icala lizahamba-ke enkantolo enkulu e-high court mhlawumbe ingabazwela ibisisithi yona hhayi uhulumeni we-South Africa waphambanisa kodwa nxa inkantolo ingasazange bazwele kutsho ukuthi-ke mhlaka 30 June 2023 lilanga lokugcina ukuthi abaphethe ama-ZEP benganelisanga ukuthi baye kwamanye amaphemithi mba amavisa babuyele emuva
ye kodwa ubona ngazani-ke kuzayenzakala yini ukuthi kube labanye abazathola amaphepha kumbe vele kuzayehlula yona
bakhona abazingcitshi asebawatholile amaphepha bakhona futhi abachade izalwane zase-South Africa asebewatholile amaphepha bakhona asebethole ama-waiver balutshwana kodwa angezwa kuhle asebethole ama-business permit esembazwe kakhulu ngaba abafundisayo ama-subjects awe-science awe-math abanye asebetholile labanye abasebenzi lisebenze ngani phezulu sebengani bayathola kodwa abaningi kabakawatholi futhi abaningi abasoze bawathole ngesizathu sokuthi abaningi basebenza emayadini esisemakhitshini.
Lo umnumzana Ngqabutho Mabena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa lo Gibbs Stube we Studio 7 eseJohannesburg. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngukhulumende weZimbabwe othi uselungiselela ukwamukela izizalwane zakhe ezihlala kwele South Africa esezephelelwa isikhathi sokusebenza samaphemithi. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amagqwetha omeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala athi icala lakhe lokutshotshozela uDlakela alikhanyi ngoba umfakazi kudaba lolu usesenza okokucabangela. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umhlangano ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa o-Feed Africa Summit ukuthi ele Zimbabwe liqhubeka kuhle ngenhlelo zalo zokulima. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.